Ola mukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibonani mina uNkosikazi Mjuru ngathi ayekela ngiqhubekele phambili mina ngikuluyise. Ukulwisana lokhu kungapheli aqinene esefuqelwe phandle kwephathi. Angibona ukuthi kusele thiba lokuthi uMjuru angavuya njalo athole ukukhokhela.
Unkosikazi Grace Mugabe ucizelela inkuthazo yakhe yokuthi umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru achiye umsebenzi lapho ekhuluma emhlanganweni labo somabhizinisi abezimele bodwa lalabo abathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladeni owenzelwe emazowe.
Bona ngani maphephandaba asekela uhulumende lawo sawadistrict old media oherald labofedmeleo bona ngani bahlangothi olunye phakathi kwendaba lezizenzakala ku ZANU-PF. Bona ngani basekela thina esithi luhlangothi lukamnangagwa.
Inhlanganiso ye-Media Monitoring Project of Zimbabwe isisole kakhulu amaphephandaba kahulumende lomsakazo we-ZBC ngokwehlisa ubuhlonzi bokuthapha izindaba ngokuthatha uhlangothi kudaba lokulwisana kubandla le-ZANU-PF.
Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi intengo yempahla elizweni lokhu iphezulu njalo engafinyelelwa ngabaningi kusukela ekuqaleni kwawo nalo umnyaka.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Sebelume owangaphansi ababukele okwenzakala ebandleni le-ZANU-PF lapho sokulemizamo esifike kuzinga eliphezulu eyokuxotsha umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru esikhundleni kungakafiki isikhathi somhlangano we-Congress ngompalakazi. Bathi okwenziwa unkosazana Grace unkosikazi Grace Mugabe labanye bakhe asebedlithiza unkosikazi Mujuru Santando bayenza ukuthi ibandla leli lilulazeke loba nje amabandla aphikisayo esehluleka ukuthi ayenzeni ngalokho. Bathi amabandla asephelelwe ngumphako njengoba ebukele okwenzakala kubandla leli lapho kucatshangelwa ukuthi unkosikazi Mujuru lecele lakhe lilwisana lelicatshangelwa ukuthi likhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa umphathintambo wezemithetho. Icele likamnumzana Mnangagwa libikwa lisekelwa njalo unkosikazi Grace Mugabe ophinde wethula umbiko lamuhla emazowe esabelweni seMashonaland and Central ukuthi unkosikazi Mujuru kumele abuyele ekhaya lapho adabuka khona njengoba engaqhubi kuhle umsebenzi njalo efuna ukugenqula umbuso kamongameli Robert Mugabe. Unkosikazi Mugabe ubekhuluma emazowe labo somabhizinisi abazimele bodwa lalabo abathengisa impahla etshiyeneyo ezitaladeni. Uphinde wathi uMgabe ulelungelo lokukhetha umuntu afuna ukuthi abe ngumsekeli wakhe emhlanganweni omkhulu weCongress weZANU-PF okhona ngenyanga ezayo kampalakazi. Abanye ababukele okwenzakala ebandleni leli zingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamli Nkomo lomnumzana Nkuleko Sibanda osekolitshini leHuddersfield University eBhilithane. Ake sizwe bexoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Okwenzakala kuZANU-PF kunzima kakhulu ngenxa yokuthi akukhanya ukuthi kubenefitha bani. Kubenefitha umnumzana umongameli uRobert Mugabe ovele selesikhathi eside ebusa obonakala engelamasu ukuthi umkhono mingawuthuthukisa njani. Akukwenzakala kuZANU-PF nanxa kuyabe kujabulisa i-opposition ukuthi kungathi kuyayiwikhena. Kuyadanisa ngenxa yokuthi akuncedi uZulu ekutholeni impilo engcono. Kuqinisa nje isandla somuntu oyedwa ovele esehlale isikhathi eside elokhu ebusa.
Ye, ungakubona njalo baba Sibanda?
Ye, ngibona nxa sikhangela sisiya phambili iminyaka elandelayo sibone ngani lokhu kwenza ukuthi njalo sokunika uMgabe ithuba lokuthi lanxa esephuma embusweni achiye umuntu amthembileyo ozawuya phambili eqhubeka ngemicabango yakhe la ngendlela ayenza ngayo abusa ngayo. Mbonani kubuhlungu kakhulu-ke konke lokho. Kodwa-ke ngibuye ngithi mina kufanele sinanzele sisenjalo ukuthi phela ukulwisana ekade kukuzanu ngabe ngakubanga lomunye lelinye lamaqembu amabili lawa elikhanye ngani seliphezu kwelinye. Mbone ngani bekule thuba lokuletha ubuzima obukhulu elizweni obufana lempi kumbe ukungahlaliseki okunjengakhonokho. Mbone ngani mina singathabela nje lokho nje ukuthi engxenye lokhu sokuzasisize ukuthini akusoze kube lobudlongodlongo elizweni.
Ye mase sijula kancane baba Nkomo ubona ngazani kuza phumani kolapho ke ekulwisaneni kwabo njalo laba abaphikisayo kathi bangapi
akusoze kunqede uZulu ngenxa yokuthi njengoba izana uPF iyo iparty egovernayo satshelwa ukuthiwa balezimu asitha abayimplementayo ekulweni kokhona lokho asitholi iprogram ezimu asitha ukuthi implementa njalo ngakho lolu nje luhlelo nje oluzayinceda kuphela izana uPF lomgabe akulanto ebonakalayo ezayinceda uZulu weZimbabwe. Abantu beopposition kungathi bona nje babukele bayakholisa umdlalo wezana uPF kungathi bona sebezikhiphile kwezombangazwe sebe njengabantu labo ababukela kumathwa kumaterraces ebhora bona bangathi abasekho lapho kukanti bekuyisikhathi esihle ukuthi iopposition ibonakale i-reach out kulabo bezana uPF asebencindezelwa manje kuzanywe ukuthi kufome esingathi ubudlelwano yokusebenzisana ukwenzela ukuthi kube neZimbabwe entsha. Kodwa sibona sengathi i-opposition layo ingathi lenkinga zayo ezedlula lazo ezizana uPF.
Ye, likhumbuze nxa lisithi umgabe lithi umongameli Mgabe. Ye, siyakwazi ukuthi abantu bangasikhanda la. Ye, so mbuye kuye baba Sibanda. Ubona ngazani ke bona abaphikisayo bangaphi Sibanda?
Ngibona ngani mina ukuphikisana okukhona kuzanu phela kufana nokuthi nxa lamakhempu amabili avelalwa ngendlela engayisiyo njalo lwezi zinto ezingekho. Ngibona ngani mina uMnangagwa ungani use utshengisa ukuthi ukulwisana kwakhe lo mayimjuru kutshengisa ukuthi hayi yena ungani uzaphumelela. Mina mbone ngani kule mpumelelo ezimbili lapho ezingatholakala yokuqala nje ukuthi uMnangagwa bangathi besiya uCongress avela khanye nguyeso lamandla amakhulu uMayimjuru ebese sitika sikhulumisane kube lokuthula iparty iqhubekele phambili kumbe uNkosikazi Mjuru ngathi hayi yekela ngiqhubekele phambili mina ngikuluyise ukulisana lokho kungapheli acinene esefuqelwe phandle kweparty. Angiboni ukuthi kuseselethiwa lokuthi uMsimjuru angabuya njalo athole ubukhokhele.
Lapho siswe ingcwethi kwezombusazwe esizimeleyo umnumzana Mlamli Nkomo lomnumzana Nkululeko Sibanda bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Inhlanganiso ye-Media Monitoring Project of Zimbabwe, EMMPZ, isisole kakhulu amaphephandaba kahulumende lomsakazo we-ZBC ngokwehlisa ubuhlonzi bokuthapha izindaba ngokuthatha uhlangothi kudaba lokulwisana kubandla leZANU-PF. I-MMPZ ithi amaphephandaba agoqela ele-Herald le-Sunday Mail ethula izindaba ezithuka umsekeli kamongameli Robert Mugabe, uNkosikazi Joyce Mjuru njalo akamuphi ithuba lokukhuluma icele lakhe ngokuyabe kukhulunywe ngaye ngabamsolayo abagoqela uNkosikazi Grace Mugabe. Inhlanganiso le ithi amaphephandaba azimeleyo afana le-The Daily News kanye le-Newsday yiwo ethula indaba ezilohlonzi njalo ezingathathi hlangothi ngokulwisana kuZANU-PF. Sixhume isiphathamandla salinhlanganiso uNkosazana Sibusisiwe Dube.
Sibona ngani amaphephandaba asekela uhulumende nawesowathi state owned media oHerald naboSunday Mail. Sibona ngani bahlangothi olunye phakathi kwendaba lezo ezenzakala kuZANU-PF. Sibona ngani basekela thina ithi lihlangothi lukaMnangagwa and thina njenge-Media Monitoring Project sibona kungayisikho okulungileyo mayelana lokhu njengomsebenzi wamaphephandaba nabemsakazo ngoba abemsakazo laba amaphephandaba kulilungelo labo kumbe kulungile ukuthi bengathathi inhlangothi ngabe senzani ngabe khuluma besakaza ngezembusazi kumbe any daba abangasakaza ngalo. So thina sithi akulunganga lokhu abakwenzayo ngoba sibona njenganamuhla kuphume indaba kaMjuru ilandelela i-statement akasikhuphe izolo mayelana lo nalapha yena ame khona ngendaba lezi ziphuma kumsakazo especially le-SABC state media. UMayimjuru ubesithi yena akulunganga abakukhulumayo endinaye njengathi thina media monitoring project ukhala ngokuthi la maphephandaba asekelana le uhulumende sebethethe ihlangothi phakathi kokubuyisana okuphakathi kwezanu-PF. So thina njenge-media monitoring project lokhu akulunganga.
Ubona abemisakazo kahulumende kanye lamaphephandaba la liyake likhulumisane labo yini njengenhlanganiso ukuthi ibekele ukuhlambaza abakwenzayo kanye lokuloba indaba ezixabanisayo?
Ye, thina njengenhlanganiso silakho okungama-pamphlet namabhuku esithi singahlaziya izindaba sikhangelisise ukuthi baphatha kanjani izindaba kumbe basakaza njani emsakazweni. Siyakhipha ongama-report filer ethiwa i-media credibility index lapho esihlanganisa khona amaphephandaba abentathela izindaba nje jikelele izizwe lonke xoxisane labo ngokuthula kwawo kwezindaba. Yikho lapho sizama ukubakhuthaza ukuthi akulunganga. Sibe ama-publication futhi amanye sasiwesiwabhale okuthiwa i-hate speech lapho sikhipha khona okukhulunywa ngakho ikakhulu lokho kokuthethisana kuphakathi kwamaphephandaba kumbe ukuthethisana bekhiphe amazwi okuthethisana kumbe ukuncindezela abanye phakathi kwamaphephandaba. So siyake sixoxisane labo nje abentathela izindaba labo amaphephandaba.
Unkosazana Vusi Dube yisiphathamandla senhlanganiso ye-Media Monitoring Project of Zimbabwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave, laku-Shortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kulandela ukulotshwa kwesivumelwano sokukhulumisana kwebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Watchman Ncube lecele le-MDC Renewal Team, amabandla omabili la athi alakho ukumanyana ngeviki ezayo. Amaqula amabandla la ahlangene izolo koBulawayo lapho agqibe inkulumo zokumanyana lezi. Isikhulumeli secele le-MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube, umnumzana Nhlanhla Dube, ulandule imbiko ethi ibandla elimanyeneyo lizakhokhelwa umnumzana Tendai Biti. Iphephandaba le-Sunday News libe lodaba oluthi lithole ugwalo oluvela kumabandla omabili oluthiwa yi-12 point plan olukhomba ukuba leli bandla lizakhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti esekelwa ngumnumzana Ncube, kuthi umkhokheli we-NCA uza kuba ngunobhala jikelele. Isikhulumeli se-MDC kamnumzana Ncube, umnumzana Nhlanhla Dube, utshele i-Studio 7 ukuthi amabandla omabili la asekhangelele ukugqiba inkulumo abe libandla linye ngeviki ezayo. Kwingxoxo ayiqhubelo Chris Kande we-Studio 7.
Azikafiki emaphethelweni. Emaphethelweni ngisitsho ukuthi kazikafiki ekuthini sokuvunyelene abantu sebengabhalelana phansi basayine ukuthi yiyo indlela okuzasetshenzwa ngayo ukuthi kubanjaniswe amabandla omabili. Kodwa ziqhubeka kuhle Chris. Kuqakathekile njalo ukuthi sitho kabanzi ukuthi akula muntu osephiwe umlando wokuba ngumongameli kumbe ngunobhala kumbe ngusikhulumeli sebandla kumbe ngumqoqi, ngoba ibandla lelo elitsha elibambanisa amabandla e-MDC Renewal le-MDC alikabi khona. Kuqakathekile ukuthi sikutsho lokho ngoba lawo manga aphumile ephepheni le-Sunday News. Kodwa njengoba ngitshilo phambilini, namanga akukapheleli, akukavunyelwana, kodwa kuqhutshwa kuhle inkulumo lezo eziphakathi kwamabandla omabili.
Ungasitshela ukuthi enkulumeni lapha like laphatha yini udaba lokubana ibandla leli lizaphiwa gama bani?
Chris, okukhona ukuthi igama lebandla akukafiki ukuthi kule gama elitsha lebandla. Akukafiki ukuthi kule kuzaba lesilungu mhlawumbe abathi isimboli uphawu. Akukafiki konke khonapho. Inkulumo kathe singxoxo ziphatheke kakhulu ngokuthi zikhangelisise ukuthi ibandla lingabe lilengatsha ezinjani, ezingaki, eziyabe zisenzani. alikafiki lekuthini elitho ukuthi ongabe khokhela ngubani ongabe phethe ngathi ngubani ngoba kusenziwa kusenziwa i framework ngathi ngesilungu sisaqhatha indima asikaqali lokuhlanyela ukuthi lapha sizahlanyela umumbu lapha sizahlanyela inyawo ukuthi lapha sizahlanyela uphoko.
Lo umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube bekhuluma leStudio 7 ekobulawayo.
UChris Gande ophinde waxoxa lo mgcinisi hlalo weMDC Renewal umnumzana Sam Sipepa Nkomo laye othi sebezagqiba inkulumo zokumanyana.
Akula asikahlangani lenkinga.
Yes, ke sabone imbiko yokubana kule 12 point plan njalo lokuthi
private yakuyachinga Chris.
Umnumzana Thenda ibithi ngiyoza khokhela lokunye kunjalo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Angiyazi Chris i 12 point plan leyo. Unless i 12 point plan leyo ingenye part kumbe amanye ama part. Nxa kuyiphathi ye-MDC le-NDCT Renewal asika draft i-12 point plan kasiyazi kodwa ke engikwaziyo ukuthi mina ngi-part of the leadership and akulanto enjalo e-12 point plan. Thina siyanegotiator labafowethu ukuzama ukuthi simanyane and akudingi futhi i-12 point plan. Kudinga kubana sivumelane ukumanyana. And lokho okuthiwa yi-part of the 12 point plan, ukuthi ubithi uyakhokhela, lakho futhi uzakhokhela, asikwazi. At the moment sisazama ukukhuluma ngokumanyana. Ngemva kwalokho sesimanyene, sizakhuluma ukuthi ozakhokhela ngubani. Kuzaphuma ebantwini lokho. Angicho ukuthi asizukukhuluma ngento ye leadership sizakhuluma ngayo ngoba it's inevitable nxa sile party party entsha e reunified kwemela kube lezi nkulumo zobukhokheli yebo kambe kuza kusiza fika leso sikhathi but wakathesi hatch asika fiki kuleso stage bese sakhuluma ngento ezigqakathekile njenge values siyavumelana kule value siyavumelana ngale principle siyavumelana ngakho that's why isaba le memorandum of understanding.
Lo ngumgcinisi hlalo webandla le MDC Renewal umnumzana Sam Sipepa Nkomo obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe ithi intengo yempahla elizweni lokhu iphezulu njalo ingafinyelelwa ngabaningi kusukela ekuqaleni kwawo nalo umnyaka ngoba imuli eyodwa ikhangelelwe ukukhokha imali efika phose amakhulu ayisithupha amadola i-$590 ukuze iziphilise okwenyanga. Isiphathamandla senhlanganiso yesisizethu unkosikazi Rosemary Siyachitema uthi lanxa amabhizimusi azama ukwehlisa intengo yempahla ukuhuga abantu ukuthi bethenge lokhu akuncedanga lutho ngoba intengo yasala yilokhu iphezulu ngesikhathi iningi labantu lingasebenzi kumbe lihola imali ephansi kakhulu. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla sebulawa i-Progressive Residents Association.
Kuyiqiniso ukuthi abantu ezimbabwe abafinyeleli impahla zentengo eziningi ngoba ungananzelela impahla zesiyadura kumbe i-grocery ziyadura. Ungadoba le 100 rand uqhabuye emesini ethenga i-grocery iba ningi kakhulu kodwa ihlobo i-duty nxa uzongena ngayo kodwa ungathenga ngabo ezimbabwe zeliyawuthele njengezinto ezimbili ezintathu. Njalo abantu abaningi ungananzela imali abayiholayo isabhoko imali engaba ngama-$200 siya ku-$300 kodwa-ke yona i-poverty bottom line iyabi kuma-around $550 kusegcekeni ukuthi abantu bezimbabwe bathele nzima bayalamba baphile impilo ebuhlungu. I-economy yelizwe lethu kade sikhanya abantu sibila ibasapoti.
Kuyini okwenziwa liningi lezakhamizi sikhangela ukuthi iningi livele alilamsebenzi?
Singananzela abantu bathele nzima abaningi bacala baku-vending lakho baphafa babotshwa ngakhayela abantwana abayehlule kuye ezikolo asebedlalela ezindlini labo baningi konke lokhu kuyadingisa ukuthi ngobune ungakhangela labana abantu asebehlala nje esingathi ngama-squatters ungahamba kule kube ngozi manje atheli namba khona zoziqhubeka ngisanda siya phambili sejekeni abantu abasebenza ukubhadala ama-rent so sebehlalale ngokuthwala nzima ukhangele nje labantu bona abagulayo behle ukuthi bathole imithi abangazimeda ngayo into eyenzakalayo sokusuka lokuthi osokuningi abantu abantu bayatshentshelwa lokhu lalokhu so izinhlupho zonke ezidingisayo ukuthi abantu bezimbabwe sebephila kanzima khathesi.
Imali ye-poverty datum line i-$511. Baningi yini esingathi bayihola wena leyo imali?
Babethana kakhulu. I-majority yabantu bazihola khona abo ama-$200-$300. Ungakhaya la ma-civil servants lawa abasebenza kuhulumeni iningi. Uze abantu bezihola njengoba bezathi bakulo msindo wamadokota bethu bahola 280 something. Kuyatshengisa abantu abaningi vele abayihola leyo mali. Ngokunjalo kushuthi kabantu kusegcekeni abantu bayadubeka. Soke kuyikothi nasithi uhulumende kazama imizamo yokuthi avusele i-economy leyo at least abantu benelise ukuthi bazuze inzuzo ezabanceda kubana baphilele emuli sabo ngoba kathesi abantu njalo kule nhlubo eziningi labantu basezindlini baxabana kula ma-divorce ngenxa yokuthi abantu bathele nzima bayehlele ukuthi balihlalisana nangoba imali ayikho ilihlu behlala lezimbabwe sikhuluma kanye.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Resident Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Inhlanganiso yeNational AIDS Council ithi iyajabula ngokuqhubeka kwamalungiselelo elanga lokunanza imisebenzi yokulwisana lokuthelelwana kwegciwane lengculaza eleNational AIDS Day mhlaka 1 ngoMpalakazi. ELeZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ezwekazi le-Africa aku-African Union eVictoria Falls ekunanzeni leli langa. Sixoxelwa nkosazana Madeline Dube, umqondisi wezokwethulwa kwembiko ku-National AIDS Council.
Ngoba sesithole ithuba lokuthi lathi siye senze umkhankaso lo sibambene lamanye amazwe aphakathi kwenhlanganiso ye-Africa Union Commission. Lizakhumbula balaleli ukuthi World AIDS Day yethu lanxa kade siyenza mhlaka 1 December besizenzela sisodwa lalabo-ke abavele beselizweni amadiplomati labanye abandala ababevakathile. Kodwa lo nyaka sizwa hhayi sizixenya kakhulu ngoba-ke i-Afrika izakuthi manyane lathi ngapha kumzansi e-Africa mhlaka 1 December siyabe se-Victoria Falls. Umkhankaso lowo uqakathekile ngoba ilithuba lokuthi iZimbabwe phela izitshayisa isifuba itshaye yayingungu njengokuthi lawa kwesilungu ukuthi siyabe sesikhuluma sizincoma ukuthi kuyini esesekwenzileke ekulwisaneni ke le-HIV lingculaza esihluphileke elizweni. Lizananzelela balaleli ukuthi njengeZimbabwe singelinye lelizwe lakuqala elokwehlisa phela i-HIV prevalence kanye-ke lokubanjwa kwabantu ngumkhuhlane kumbe ngigciwane linalele-HIV. Ke kusazakala ukuthi hathi ngapha e-Afrika umkhuhlane ubhahile kakhulu njalo abantu abaningi babanjwa yileli gciwane. Kodwa thina-ke lizabona ukuthi kusukela ngo-1999 kusiyafika phela o-2009 khona lapho senelisa ukuthi sehlise igciwane lalelo lize lifike phela ku-14%. Kutho ukuthi-ke sisebenze kanzima-ke salwisana nalowo mkhuhlane.
Liqalise nini unanza njengezwekazi le-Afrika?
Singathi-ke kuqaliswe-ke ngo-2012. Lapho engithule-ke phela ukuthi ngo-2012 baqalise ukunanza-ke i-Continental World AIDS Day eRwanda. Ngo-2013 bayenza e-South Sudan. Lo nyaka-ke ku-2014 sebebuye eZimbabwe.
Lo nyaka linanza leli langa phansi kwesihloko siphi?
Inhloko yethu ngethi yona Getting to Zero in Africa, Africa's Responsibility, Everyone's Responsibility.
Unkosazana Madeline Dube ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso ye-National AIDS Council obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya Imbiko ethulwa yinhlanganiso yeMedia Monitoring Project of Zimbabwe eMMPZ yona esola amaphephandaba kahulumende kanye lemsakazo yakhe ngokuhlambaza unkosikazi Mai Mjuru njalo ngokuthatha uhlangothi kudaba lokulwisana kubandla leZANU-PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Abaculi abancindezela umculo wabo phansi kwenhlanganiso yeNew Era Studios kobulawayo bathi injongo yabo yikusebenzelana ndawonye yikupheka umculo ozwakala loba kubani ukuba ngowaseZimbabwe ngoba sebekhathele ngokulingisela abaculi bakwamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Ungqakutho moyo owaziwa ngegama lokucula elithiwa nguBob Zungu, producer estudio seNew Era esitholakala edolobheni lakobulawayo. Lo mculi uqale ecula ingoma zohlobo lwehip hop wathi ngemva kwesikhathi waqala ukuproducer abanye abaculi. Ekungeneni kwakhe kwezomculo becula esebenzisa ulimi lwesiNgisi, kanti le ngoma zakhe bezifana nje xathu leza labo abenza ingoma zohlobo lwehip hop eziculwa kakhulu elizweni laseUnited States. Kuthe ngokuhamba kweminyaka uBobs uthi unanzelele ukuba umculo wabasakhulayo ikakhulu edolobheni lakobulawayo awuphumeleli ngoba ungelaphawu.
Lokhu yikho intathu vele sizama ukuyilungisisa khona phana cause besikhangela ama-artist amaningi bekopa bekopa izitayela zabanye abantu. So at the end of the day kuyakungcono ukuthi ulalele umuntu yena lwana than ukuthi ulalele i-copycat. So besizama ukuthi sidinge i-sound yethu thina yakobulawayo i-sound, then we work it from there labona. Into yadisama ukuthi siyilungisise fast khonapho.
Isibonelo sokuba ukucula ngendimi zesintu kwenza abantu bethakazelele umculo basibone elizweni leSouth Africa, lapho ukuhlanganisa umculo wekwaito lehip hop sokudala uhlobo lwezomculo oluthiwa iNew Age kwaito. Lo ngumculo osebenzisa iziginci ezivela kwele Melika, kodwa abahlabeleli becula besebenzisa izihlobo ezikhulunywa ngabensundu njalo beboleka ingoma ezake zadla ubhedu ngeminyaka edlulayo. Umculi osebenza lo Bobs uJermaine Magumise yena waziwa kwezomculo ngegama elithi Lucky Charm uthi uke wenza ingoma ezinenye ze-hip hop ehlabela ngesilungu kodwa azange ziye ngaphi, yikho esecabange ukuba ahlanganise la machacho esintu ukuze imisebenzi yakhe ithakazelelwe ngabantu.
Mina ibizo lami nguJermaine Magumise aka Lucky Charm, ngi-hip hop artist but ngiyakwanisa ukublenda in with anything, loba i-house loba yini lesona yayenza futhi lesindebele lesikhiwa. Naye bese ngirepa khonapho landa ngobe le fusion hip hop engomeni zangkhona.
UBobs uthi basebenza labaculi abathiyeniyo okungakhathalekile ukuba benza mhlobo bani wengoma ngoba injongo yabo ikuyikuba bagcine bephuma lo mculo oza kuba lo phawu olucacileyo ukuba uphekwe kwele Zimbabwe. Sivale uhlelo ngengoma yomculo ozibiza ngokuthi ngu-Blue Chord, yena ohlanganisa amachachwa kulezi nsuku kanye lembira. Mele Studio 7 ngokobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahala kithi. Hayi ke, ayihlukane mthwakazi omuhle, isikhathi sesidliwe ngumangoyi olivalelisayo ngontungamili nkomo.